VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esilanda isomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu.
Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amane lasishiyangalombili 48.
Umuntu othe kaqothelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazana abeMDC kaqothelwanga ukuthukana lo Monica Mtsangwa kumbe uChris Mtsangwa uqothelwe uqabana lo Sibusiso Moyo.
Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi seqotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Amazwe angentshonalanga asechothoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumachumi amane lasishiyangalombili 48 ngemva kokutholakala kwabesifazana ababili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili laba bafike elizweni kunsukwana ezedluleyo, omunye evela kwele Botswana kuthi omunye obevela kwele South Africa. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belithumi lasishiyangalombili. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 329,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe yinto esichiye inengi lithithibele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esilanda isomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu. So thina njengelizwe sesingena emqandweni kuzaya kuqansa. Okulusizi ukudlula konke ukuthi thina ma ukhangela uhulumeni wethu i-testing yangkhona kayitshengisi ukuba yi-testing esuthisayo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi i-social distance is not there. Ungaza kuyikhulume ngayo emabhasini abantu baye beminyezelene. I-monopoly yona le abayenza eyozubukho ukuthi kube nguzubukho yedwa othwalayo iyenza ukuthi i-transport ibe nlutshwane. Abantu abaningi uma sebesiya emisebenzini kumbe sebevela khona baye bebeminyezelene, abantu baminyezelana bedinga ukudla. So mbona ngazathi konke okuzanywayo kuzaba nzima and laba abantu ababuyayo babuya bebaningi and testing yangkhona ingani kayihloli yanesuthisayo ngokufanayo and abanye kulamahunga kungokuthi bafika bese bedlule bejoyine izimuli zabo. So mbona ngazathi ukumemetheka komkhuhlane lo ngetesting yethu engani ayicaci lokuthi abantu abatestwe labangatestwanga uvele kwenzakalani. Umkhuhlane usungabhubhisa isizwe ngendlela into ezenzakala ngayo langendlela abantu asebekhohlwe ngayo ukuthi kulomkhuhlane.
Ungathini ngodaba lokuthi ababili laba ababanjwe umkhuhlane lo izolo bavele phandle, omunye uvele kwele Botswana omunye uvele kwele South Africa?
kuzenza kakhulu abantu lapha eZimbabwe kubachaye kakhulu ngoba uma kuba nje ebantwini bona laba bavela out yabe ngabuya ngehedwe vela out babuye bebaningi balethwe ngabantu so ngibona ngazathi bona labana abantu ukuthi kuthiwe batreswa betholakale so kufuze eqalela khona leBotswana izizalwane zeBotswana ezibalethileyo eplant eSouth Africa ababalethileyo so ngibona ngazathi kuyakutshengisa ukuthi asiye umuntu obuye yedwa ngathi umuntu lo obuye bebangaka ebhasini bafika abahlala abangaka how many people was in contact with so kuyakutshela ukuthi vele it's not easy to trace yonke le into so ngibona ngazathi okuningi sesikufaka emandleni enkosi kakhulu lapha eZimbabwe ngoba thina sodwa njengabantu beZimbabwe abaselizweni lodubo kunzima ukuthi sithi singamelana ne-corona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu. Kusenjalo uZulu weMathebeleland South uthi usedlela evalweni kulandela ukubaleka kwabantu abalithiyomi lasishiyagalolunye abakade bevalelwe ehoteleni yeNASA eBaidbridge besahlolwa igciwane leCoronavirus. Abantu laba ngabavele kwele South Africa njalo iningi labo lalibotshiwe kulelo lizwe. Kulabanye njalo abahlanu ababaleke kuli hotela kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande Kozintimkandla.
Laba balekileyo sebeyingozi kakhulu ngobana kabaziwa le simo sabo ukuthi sinjani bazahlangana lobani kutheni kwathini kuba yinto enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebeyendane ezijiyeneyo bahlangana nabantu abaningi abanye vele ngababazi labo kabazichazi ukuthi babaleke besika ku-quarantine yinto embi leyo kumele badingwe babonakale baze bachaze zidembali yabuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxa belala umkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana laboGwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBaidbridge idolobha elikhulu lokuqala iGwanda engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa le nhlala kahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBaidbridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni leni yalabo bantu beselapho angabe bakhona sisaba kakhulu sibili ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlule lapha siphebongakanani. Into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle kodwa phela kade vele ophethe kuhle ngubani engathi labo bonabo thina esizidlalela ezindlini ubuhlungu kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda ukutshona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi nitsho kuyadina kuyadaka kuyasinda kodwa kumele-ke kwenzakale ngobana indlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye, xa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngingazake ivunyelwe ukuphambanisa ilizwe lonke kumbe isizwe sonke.
Umnumzana Thande Kozintimkandla yisakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kudaba oluphathelane lezemfundo, ugatsha olubona ngokuqhotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi imihloliso ye-O-Level A-Level elotshwa ngoNhlangula izabhalwa kusukela mhlaka 29 ngoNhlangula isiyaphela mhlaka 22 ngoNtulikazi. Lokho kuvezwe yisiphathamandla salolugatsha ePhalamende izolo. kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ziya kusola lokhu zisithi ukuhlangana kwabafundi kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutoli uxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zezanu-PF. Kumalanga ambalwa edluleyo, uMutoli uthe umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lomnumzana Christopher Motswangwa bamqoqela okubi. Ukuxotshwa kwakhe izolo kuze ngemva kokuba ethule umbiko othi abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathunjwe batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngama-CIO bangonondindwa abaxabana phezu kwenhlawulo labantu ababebathengisele imizimba. Uthe kulapho ke abalimalela khona. Abesifazana laba ngunkosazana Joanna Mamombe, uNetsayi Marova loSicilia Chimbiri. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umuntu othe kaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxotshelwe uxabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethintela lapho kungathintwa khona. Ngoba kungasisibusiso moyo labanye asebenza labo ngabe uED mhlambe lokhe esegangeni khona lapho esingazi khona mhlambe ungabe sowafela khona legangeni kanti ke yena ke yena mthodi lo ngabe kakho esihlalweni namhlanje ube ngene waba nguminisa ngenxa kasibusiso moyo uED waba sesihlalweni ngenxa kasibusiso moyo ngakho ke yumbuso loyana yiba abasusa umgabe yiba abafaka uED nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lombuso yikho ekhitshiwe kakhitshelwanga konke lokho kunye ukhitshelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo.
Umongameli Mnangagwa singathi uxotshe uMutoli ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye.
Siyakwazi sonke ukuthi uMutoli ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-Minister of Defense, engu-Minister of Justice waze waba ngu-Vice President. Ngakho ke kamkhipha ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo uyumbuso weZimbabwe nxa senyathele laphana sekufanele uED akhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona uMthodi ngakho ke akazikhethelanga kube ukuthi under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo ujaha kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso so ungapi intambo zombuso zingapi yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni la laba bayibo abalamandla
khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo wena uyakubona yini?
Akuzwanwa kuZANU-PF kulezi phithiphithi zamaqembu esingathi ngama-faction okudalwa yiko ufuna isihlalo. Wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungazi wabotshwa uqhubeke utshontshwe ungabotshwanga. Okwesibili kubangwa ilizwe ukuthi kambe ngabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena nalo uhulumende. Ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje babanga zonke izinto babanga ukukorruption ephakathi kwesizwe babanga isitsha ukudla ukuthi yimi esemfanele ngidle kathesi babanga ukuthi bangaluza ama-election babanga izihlalo bayalwa nje bokuyaphithizela phakathi kwezanu-PF akula kuzwana.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekubulawayo. Amazwe angentshonalanga izolo acodoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso welizwe. Kulandela ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu kanye labesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa balimala kakubi. Amazwe agoqela eleMelika, eleBritane, eleFrance, Germany, Greece, Italy lamanye. Amanyene ethula umbiko okhuthaza uhulumende ukuthi adingisise ngokuthunjwa kwabesifazana beMDC abathi uNkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsai Marova njalo abophe labo ababathumbayo. Amazwe la athe njalo amapolisa atshaya izelamani zakobulawayo uNkosazana Nokuthula loNtombizodwa Mpofu kumele ajeziswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Kuyinto enhle kakhulukazi ukuthi khona amazwe i-EU ama-diplomats lamanye nje amazwe imanyane eminengi-mnengi ikhulume ngalizwi linye isola ichothoza isenzakalo lesi esibi esenzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluba vele mhlaka 16 April kwamfana kuqala ukutshaywa kwabadadewethu laba be-country past ize lamandla kompofu kwahlala kwaba lokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde kalo isehlakalo esibi futhi eHarare lapho kuthunjwe kwahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo awahlanxa engahlukuluzwa kulokudonsa le ngikhuluma yimbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abade kwenanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So ukuthi ngakho mphana ukuthi nxa kungavele kutshaywe oyedwa kumbe kuhlukunyezwe oyedwa kuhle kube lokuhlokoma, hayi ukuthi silindele abanye bathi mhlawumbe nga lokho kwenzakale eHarare kwenqatshaywe ngoba amehlo omhlaba wonke athi uzakuvela kusikhulu mende weZimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni kumantombazana kompofu kodwa kwekeleyiwe lokho khona kuhlukonywa kathesi lanxa kube kuphuziwe. Kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende weZimbabwe kumele azinyuke amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini kwenzakalayo elizweni kakhulukazi ngokuhlukuluzwa kwabomama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke, lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziweyo?
Njengenhlanganiso yeWoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini. Singananzila sithathe eHarare lapha sinanzela ukuthi khona bahlukuluziwe bathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo ukuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe. Sinyanzela kobulawayo lakho bathukwa labo osisi be-Country Park, bathukwa ngezinqe zabo, bathukwa ngobuyibo bayo izakhiwo zabo, baphinde bathukwe ngolimi abalukhulumayo. So ma amapholisa ekhangele omama abona nje into zokuthi bangazidlala ngazo santando kungakhathalakiliyo kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sesikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults. Sithi yebo kambe sisiselizweni elilesi sekele sombuso welizwe elivikela amalungelo oluntu kanye labo mama kodwa kuqhubeka kusizakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela ukuthi njengenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe abanje bajeziswe.
UNkosazana Magodo Ngamahlangu ngowenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eWoza. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Difa Dube.
Into abayikhulumayo yinto eyisifiso saye wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi abone iZimbabwe isiba yilizwe elenza noma elazi ukuthi abantwana beZimbabwe iyini okubalungeleyo ikuyini okungabalungelanga. Ngoba into yokuqala njengokuba sesabona iziphathamandla zikhuluma ukuthi nxa kungumntwana kungenza njani yiko kanye kunalokhu umbuzo oyi yiwo ofola ukuthi iziphatha amandla zelizwe lakithi bazibuza ukuthi nxa kungaba abantwana kungabaphatha njalo ukuthi into le iyenzakala ngalendlela into engalunganga amazwe amanye lawa adlelana leZimbabwe noma afisa ukuthi ayakhe ubuhlobo obuhle leZimbabwe abafisa ukuthi basebenzisane lelizwe leZimbabwe ngezandla ezikleni ngezandla ezingelayo udoti kodwa ke isixwayiso mina engazitsho ngingaxwayisa ukuthi inkokeli yakithi abakuthathe lokhu abakuzwa kukhulunywa ngabanye abantu noma abakuzwa kukhulunywa ezalwane zeZimbabwe bengakutshaya indiva abakuthathe ukuthi kube yinto eserious abakuthathe kube yinto abayenza ngenhliziyo zabo zonke betengisele ukuthi bona lento le abasayifuni into abayifunayo bafuna into enjani kodwa ke asazi njalo ukuthi nxa kunje ukuthi iyabiza phetha njani ngoba esikhathini eziningi sijwayele ukukubona kutshaya indiva nje into yakhona kwenzakala sengathi ayikho into eyenzakeleyo
yena uhulumende Dube nxa evumela ukwephulwa kwamalungelo konke lokho esikubonayo kakunanzeleli yini ukuthi kuphazamisa imizamo yakhe yokudlelana kuhle lamanye amazwe
kungumbuzo omkhulu lo baba uNkomo obuzayo ngoba kwesinye isikhathi ziningi ezinye izinto izigameko ezenzakalayo okushiya abantu bezibuza imibuzo eminingi bedinga impendulo bengayitholi ukuthi nxa ungumuntu akekho umuntu owake waphila eyedwa emhlabeni engaphilile abomakhelwane mhlawumbe engaphilile abanye abantu abambisane labo impilo okuyikho esikuthoyo ukuthi ukubambisana lamanye amazwe noma kungabe kungamazwe ase-Europe noma kungabe ngamazwe asempumalanga noma ngamazwe angenhla noma kungabe kuyiwaphi amazwe noma ngamazwe ase-Africa wonkana wonke amazwe nxa kungamazwe alobukhokhelo buqotho badinga labo ukuthi bebabambisana labanye abantu ngendlela eqotho njalo ngendlela ehlambulukileyo okuyinto engayisiyo nto edinga mhlawumbe ukuthi aso rocket science yinto esegcekeni engadingi mhlawumbe amaprofessor ukuthi baze babuye bavule ama-section athize ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aza kuzwisise khona lokho
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi abanye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kobulawayo sebeqalile njalo umsebenzi lanxa bengakavunyelwa ngokusemthethweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi owake waba yisiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Joshua Chifamba utholakale emsulwa inkantolo izolo kucala lenkohlakalo abeletheswa. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakwethu, mina nguShipho Gumbo ngosikhobo namethembe Cholocho. Ngiyezwa lapha abantu bakhala kakhulu ngokuswela ulwazi ngohlupho lwe-corona. Kodwa thina ngapha endaweni engikuyo asilalo uhlupho lolo kangako ngoba abantu abaningi balolwazi nge-corona. Silama-VHW ethu asifundisayo ngaso sonke isikhathi. Silayo uDokas Gumbo, silayo uOtilia Thebe ngama-VHW akithi lapha esikhona basifundisa nge-corona. Siyabonga ukuthi sathola abantu abasincedisayo. Laloba lizasi-affecta leli gciwane le-coronavirus, sibonga ukuthi lizasi-affectela kwelikhatshana ngenxa yokuthi ulwazi silalo. Silayo iklinika eseduze lathi isamawuru, lakho ulwazi silu thola khona mayelana nge-COVID-19. Basifundisa i-social distancing. Emagedini silalo kwabakubiza ngokuthi i-scoop gear ngoba silazi impompi lapha emakhaya. Silama scoop gear agejelwe emagedini. Ma ungena nje igedi uyageza loba usenzani, sihlala sigeza izandla. Ngithe ngithathele lithuba ke ngibonge lolu lwazi abasinika lona, abasifundisa lona mayelana lomkhuhlane we-COVID-19. Ngiyababonga laba bantu ngoba kungayisiko alubana asazi lutho. Lo siyabonga ukuthi esitolo lapha nxa uhamba kunanyathiselwa amaphepha fika ufunde ukuzuzisise. Sibonga ukuthi abhalwe ngesindebele esisizwayo. Nxa ngabe mbalile ngiyabtshela umuntu ongakwanisi ukubala, silabantu abadala. Siyabonga ukuthi siyafundiswa ngolwazi lwe-corona.
Linjani bantu be studio 7 nyavingelela ngilapha lapha kwele South Africa kodwa nginzalo yeZimbabwe yangile problem manje angila inyini indlela yokuxhumana lani ngaphandle kwakhona lapha esigabeni sika Masendu lapha nePlumtree komuke kuthiwa komuke kulo malayitha laphana othiwa nguDL ya wenza into engayithandiyo njalo engeke ithandwe ngumuntu uloku ethwala amadabula apho ecrosa lawo esiye egoli ebuye futhi abuyele egoli and akascreenwa akachekwa akayenziwa lutho so iconcern yami ukuthi khona uma ebuyele ekhaya laphana uzothelela abantu basekhaya umkhuhlane wecorona so engikucelayo lingavezi le gama lami kodwa-ke ake li-alame nje uchief Masendu li-alame amaphoyisa akomadlambu zokuthi aqaphele lowo muntu ngikhuluma sowulele letha abanye amadabulapu lapho egoli esuka lawo ePlumtree ekhaya khona uyabuyela futhi esiya kuphi ekhaya kulo mkhuhlane kala mkhuhlane akula muntu oyaziyo kodwa kumamazwe ngamazwe izinto zinje so umkhuhlane lowo ngaba khona esigabeni emakhaya ambona ukuthi khona into engalunga abantu be-studio 7 ngiyacela lisize lihambise umbiko lwe naphe libona ukuthi khona ungayafika khona usebenze ngoba ngishele enye iplatform ngiyazi yona leyo kuphela so ngicela nje lingavezi igama lami indoda lowo kuthiwa ngu-DL ungumalayitha angiyithandi indaba yakhe ngenxa yokuthi ekhaya laphana akula mithi njalo akula zibhedlela kuse-reserve akula ma-ambulance akula lutho but ma engafika lo mkhuhlane lo ekhaya ethole kulo mngcwabo awulana labantu ezitolo aqhawulana labantu uzasiqedela abantu usesigabeni sika-Chief Masendu Masendu Central komuke
siyalivingelela kustudio 7 silivuka njani kunye wonke labalaleli lo okhulumayo usis N khuluma ngisehaveron into ebengifuna ukuyikhuluma lapha ukuthi kambe shiya abazali shiwa labantwana bangabe lokho bebhizi befuna ukuthi izikolo zivule begijimele ukuyabhala imihloliso sho uqakathekileyo imfundo lempilo yini yebo yimfundo iqakathekile kodwa nxa umkhuhlane lolokhu umemetheka kangaka umntwana noma umnyaka oza uzaphinda kulokuthi ahambe esikolo evule izikolo ethathe umkhuhlane abuye uthela abazali afe futhi lala abazali bafe ngitsho bona yimpilo esingasekho yena le ukanti-ke noma kade bengahlala kungavuli izikolo balandele iziqondiso zikahulumente umnyaka ozayo buyafika buyakwanisa ukuphinda abhale kunokuba bakhalela ukuthi ahambe esikolo izikolo zivule ubhale imihloliso kuyini shiwo umhloliso ngaphandle kwempilo yomuntu impilo iqakathekile kule mfundo abazali shiwo hhayi
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elebotswana lizaqala namuhla ukuvula izikolo lamabhizimusi obekuvaliwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. ELeSouth Africa lona lithi kulosana obelulensuku ezimbili kuphela luzelwe olubulawe yi-coronavirus kulelo lizwe izolo. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya ku-94,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abedlula 1,500. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumatshumi amane lasitshiyangalombili 48. obengumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi uxotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana labaphathi Ntambo bezano PF. Amazwe angentshonalanga sechotoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kusene kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.